Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngomvulo mhlaka 21 kuNhlangula 2021, musithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
idolobho lisebenza le Ministry of Health and Child Care sine vaccine esibiza sithi Sinopharm dose 1 and 2. Uyenelisa ukuhlatshwa le vaccine kulezi ndawo, United Bulawayo Hospital, Mpilo Hospital, laseNgutsheni Hospital.
Ikhanseli yakoBulawayo yethule isaziso sokuveza ukuba yiwaphi amakilinika lezibhedlela ezizabe zihlaba ijekiseni yokumelana le COVID-19.
Teaching ingabingi ukuthi sibe sisemsebenzini, but othisha bekwanise ukwenza ama WhatsApp groups or ama online learning, and kube nguye futhi uhulumende osithengelayo ama data banks lawo.
Inhlanganiso ezimela amalungelo abantwana lababalisi zikhuthaza uhulumende ukuthi engavuli izikolo ngeviki ezayo njengalokho obekuhleliwe, ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Owayengumfundisi olodomo eZimbabwe ongowebandla lokholo lwesiKristu eleRoma, uFather Emmanuel Rebeiro, ubekiwe ngenhlonipho yeqhawe lesizwe emathuneni eNational Heroes ekhanamhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabantu abalikhulu lamachumi amahlanu lanye abahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe izolo. Leli gcikwane labulala abayisithupha. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iKhansile yakoBulawayo isiyethule isaziso sokuveza ukuba yiwaphi amakliniki lezibhedlela azabe ehlaba ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
EZimbabwe uhulumende senelise uhlaba abantu ijekiseni yokumelana le-COVID-19 eyakuqala abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 703,065, kuthi asebehlabe okwesibili sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 435,668. Usikhwica mfundo solwayo ngwenya omunye wabaqondisi bomsebenzi esibhedlela sempilo Central Hospital uthi i-COVID-19 lokhu iludubo eZimbabwe.
Ngiyabonga kakhulu abeStudio 7 ngokuhambisa lo msebenzi wokuthi balixwayise isikhathi sonke, ngoba kuzanceda kusiya ngaphambilini. Okwamanje lo mkhuhlane sumubi, subuya ngobuye wona obeyane esalitshela khona, lingalalela omunye umuntu elitshelele eceleni.
USolwayo uqhubeke elimukisa abantu ngembuthano enjengemfeni.
Ngiyananzelela abaningi lizawunompola ezimfeni. Kumele abantu ezimfeni kuhambe abantu abalutshwana, izihlobo kuphela. Likhale likhatshana, ngoba nxa kuhanjwa emfeni liyanompola njalo lithelelane umkhuhlane osiya phambili.
IZimbabwe ikuhlandla lesithathu le-COVID-19 okugcizelelwe nguSolwayo.
Bona lapha umkhuhlane lo usumemetheka, bathi nje ibhubhane leli kukhanya kuleli hlandla lesithathu, selile ibhubhane elivela kwamanye amazwe. Leli liyanamathela, linamathela abantu abaningi isikhathi esifitshane, yikho libone emalokitshini ibhubhane leliya sokuthiwa kule ndawo okuthiwa ngama hotspots.
Kunjalo nje kulandela ukuqhamuka kwehlandla lesithathu lobhubhano lwe-COVID-19, iKhansili yakoBulawayo imanyene logatsha lwezempilakahle bethule isaziso samakilinika lezibhedlela ezizabe zihlaba amajekiseni avikela umkhuhlane we-COVID-19. Isikhulumeli seKhansili yedolobho lakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaza lokho.
Idolobho lisebenza le Ministry of Health and Child Care sine vaccine esibiza sithi Sinopharm dose 1 and 2. Uyenelisa ukuhlatshwa le vaccine kulezi ndawo, United Bulawayo Hospital, Mpilo Hospital, laseNgutsheni Hospital. Bese siba le vaccine esibiza sithi Sinovac dose 2, le ikhona eUnited Bulawayo Hospital. Covaccine esithola akhona udose 2 kulezi ndawo, eMakhandeni Clinic, Nkulumani Clinic, Princess Margaret Rose Clinic.
Izibhedlela ezibalisa iUnited Bulawayo Hospital, Impilo Central Hospital, leNgutsheni Hospital zizabe zihlaba uzulu ijekiseni lakuqala lelesibili ele Sinopharm le Sinovac vaccine. Amakilinika abalisa iEmakhandeni Clinic, iNkulumane Clinic, leprincess Margaret Rose Clinic azabe ehlaba ijekiseni yesibili yeCovaxin kusukela lamuhla. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi ukhathazekile ngodaba lwezikolo.
Kambe uhulumende wethu uzakhangela yini konke okuza kwenza ukuthi abantwana bavikeleke kuCovid? Uzaba nika yini konke okufanele ama-sanitizers?
EZimbabwe kulabantu abedlula amakhulu amane enkulungwane ababanjwa igcikwane le-COVID-19 kwasila abedlula amachumi amathathu lasikhombisa enkulungwane 37,184 kwasila abedlula amachumi amathathu lesikhombisa enkulungwane 37,184 kwabhubha abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1,672. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ezimela amalungelo abantwana lababalisi zikhuthaza uhulumende ukuthi engavuli izikolo ngeviki ezayo njengalokho obekuhleliwe ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngesikhathi inani labatholakala bele-COVID-19 lilokhe likhuphuka elizweni. Inhlanganiso yeZimbabwe National Union of School Heads le-Progressive Teachers Union of Zimbabwe zitshele iStudio 7 ukuthi zikhuthaza uhulumende ukuthi avule izikolo ngenyanga kancabakazi sokukhudumala njalo le-COVID-19 singaneno. Uhulumende ubikwa isithi idale le-Cabinet liza kwethula isinqumo ngokuvulwa kwezikolo. Sixoxalo nkosikazi Nokuthula Hlabangana, umsekeli kamkhokheli we-PTUZ ngalolu daba.
Singakucebisa uhulumende wethu ukuthi angakwenza ukuthi i-teaching ingabi ngeyokuthi sibe sisemsebenzini, but o-teacher bekwanise ukwenza ama-WhatsApp groups or ama-online learning. And kube nguye futhi uhulumende osithengelayo ama-data banks lawo, ngoba thina ngelevu esikiyo nemali esiyiholayo asingeke si-afford ukuthi siphinde sithenge i-data lokuthi daily sibe lama-lessons labantwana. Last time besivulile abantwana bebeminyeni, bebebaningi, bebe more than 20 erecommendwa ukuthi ngesikhathi se-COVID at least akube le-social distance. Bekungela social distance. And khathesi nxa sibona i-COVID mamatheka so kuzaba wese ezikolo zingavulwa. Kule zikolo for example ezemakhaya, uzatshola ukuthi emakhaya kule ntandane kakhulu abantwana abazali babo obayahlala bogogo aba-afford ukuthi bethenge ama-smartphones lawo kumba ama-tablets ukuthi bakwanise ukuthola umsebenzi uthunyezwa ngotitsha. I-government ayikhulumisane lama-organization anjenge-UNICEF acelele abantwana bona laba abadubekayo kakhulu abasemakhaya ukuthi at least bengabatholela ama-learning gadgets. Kunye futhi esikutshoyo ukuthi bazathi thina sivule njani bevala amabhawa ama-church. Akula church esivulo esikhona khathesi, imchado yonke ayisekho, ezimfeni ngapho abantu abangu-30. But thina sizathi abantwana abahambe ezikolo, abantwana for example uma-government school, high schools in urban areas, yathola abantwana aveya 6,000. What are we saying? Are we saying the lives of the teachers and the students sithi akuqakathekanga impilo zika-teacher yomntwana? Sithi hayi, bahambe beyethelelana i-COVID yakhona, ngoba sikwazi wonke umuntu yabevela khona. Secondly, knowing them, siyabazi u-government wethu ukuthi unjani. Izikolo ziyavula kungelo test weyo ole-COVID, longela-COVID siyadibana ezikolo khona ngathi sesiyathelelana more.
Kodwa uhulumende selimazisi ngesinqumo lesi.
Simazisile ngesinqumo sonesi ukuthi i-government yethu kumele kubone ukuqakatheka kokuengeja, ukukhulumisana. Ezithi sivale izikolo bephusha into yamakhala le continuous asiyali ukuthi it's good for the learners, angithi, but we are saying for these learners who are writing this year, ababhala lonyaka, sure babe bekuqalise nini. At the end of the day it doesn't become fair considering ukuthi le standardization asikapushi la wesinto le imeli yenziwe throughout the whole country. But we are saying maybe in two years time, yes, sesibona lathi sesiqalisile ukukwenza labantwana, ngoba mina nginje kungumbalisi kuyanzimela ngikhangela lo mholo wami engiwutholileyo nge-Friday nge-payday lendleko engilazo lokuthi ngikwanise ukuthi ngenze extra mile, because ikhala le extra mile kuteacher ovele underpaid at the end of the day. So thina sithi ukwenza ukuthi into yonke ihambe, we pay the teachers well, assist the parents, assist the schools with the most important things ezifunakalayo aba abantwana labazali abayihlulekayo igovernment ayidingi ama organizations that can assist to buy ama learning gadgets that these children can use during this time esikiyo e COVID era.
Lo unkosikazi nokuthula Hlabangana umsekeli womkhokheli we PTUZ esixoxelayo ekobulawayo. Waye ngumfundisi olodumo eZimbabwe kubandla lokholo lwesiKristu eleRoma, uFather Emmanuel Ribeiro, obhubhengo lwesine lweviki edluleyo, ubekiwe ngenhlonipho yeqhawe lesizwe emathuneni awe-National Heroes Acre eHarare namhla. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Bekuhlatshelwe ingoma zeRoma emngcwabeni kaFather Ribeiro, owayengasiye umfundisi kuphela kodwa engumlobi wengwalo ezimbalwa ezasetshenziswa izikolo ezigoqela lesihloko esithi Mchadura elalotshwa ngolimi lwesiShona. URibeiro wayekukomiti yaluba ingoma yesizwe njalo ngomunye wabantu abalolwe ngeflegi yesizwe. Ngaphandle kokuncedisa kwezombusazwe, lumfundisi waloba amabhuku lengoma ezimbalwa ngolimi lwesiShona ezokholo lwesiKatolike. Omunye umfundisi olodume eZimbabwe oyisiphathamandla senhlanganiso yomanyano wezinkonzo eyeZimbabwe Council of Churches, umnumzana Kenneth Mdata, uchaze uRibeiro njengomuntu owapha isibonelo esihle sokuba uhlangothi lwabokholo lwesiKristu walakho ukuphathisa kwezombusazwe elizweni.
Abantu abaningi bayamazi ngomculo kodwa abanye abakwazi ukuthi uqale ukusebenza lamanye amabandla ngama-1960s belungisa i-music yama-Africans. Wayenza i-contribution enkulu kakhulu kumculo lo owamabandla. Futhi ubaba uRibeiro usebenze kakhulu ngezombangazwe.
Omunye ongena esonto eRoma owakhonza eHighfields lo mfundisi Ribeiro, umnumzana Matthew Rutsito, umchaze njengomuntu osebenzele eZimbabwe kanzima.
Ukubhubha kukaFather Ribeiro kuphatheka buhlungu sibili. Ube ngumuntu okade eziphethe kahle, ube ngumuntu okade ehambisa ilizwi lenkosi.
Umongameli Mnangagwa uchaze umunye njengomuntu owaphila impilo enhle, yena obhubhisele leminyaka engamachumi ayisishiyagalombili lasithupha 86 esithi lokhu kutshengisa ukuba ubephila impilo ehlanzekileyo, esithi abatsha bengafunda kumpilo le ngokutshiyana lezidakwamizwa.
Indaba zezidakamizwa seziphazamisa abatsha. Kwabatsha ngikhuthaza ukuba lihloniphe abazali, lihloniphe wonke umuntu. Yikho esikufunda kumpilo kababa uRibeiro. Sesiza qhubeka silwisana kanzima lodaba lolu olwezidakamizwa.
Kumaviki edluleyo kube lembiko ethi abatsha abangelamsebenzi sebetshona bezilibazisa ngokuzidakisa, okuyinto esitshiye abazali behlukumezekile. Umnakaka ogcizelele esithi kumele abatsha bethole isikhathi sokwenza izinto ezibathuthukisayo, esithi wonke umuntu elizweni ulomlandu wokulungisa udaba lolu. Okusekelwe ngabenhlanganiso yabasakhulayo e-Youth Against Alcoholism and Drugs, ufakaze umkhokheli wayo umnumzana Tungamira Izimonte othi udubo lwezidakamizwa solubhahile elizweni kusengezwa laye kuqhamuka kwe-COVID-19.
There has been an increase in drug abuse exacerbated by the COVID-19 pandemic.
Sekunodubo lwezidakamizwa elizweni ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Udubo lomnotho lwenza abantu bathwale nzima. Kulezi nsuku abantu banatha kakhulu isidakamizwa esibizwa kuthiwa ngumtoriro.
As mutoriro oguka makafela.
Umfundisi Ribeiro ozelwe ngomnyaka ka-1935 eChivu ubhebele esibhedlela yase-St Annes eHarare, njalo udume ngokuphathisa empini yenkululeko. Waziwa njalo ngokuncedisa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe nomunye wakhe umnumzana Edgar Tekere ukubaleka kwele Mozambique ngesikhathi sempi yenkululeko. Waphinde wanikeza umgabe indawo yokuhlala ndawonye lelinye iqhawe umnumzana Enos Nkala ngemva kokukhululwa ejele beboshe ezombangazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye ufakaze ukuba uRibeiro nguye omncedayo ukusinda engozini yesigwebo sokulengiswa ayesethulelwa esethiswa icala lokufuna ukugingqula uhulumende wabamhlophe. Wafunda ekuthama mission kukomere le Gwerutishas College, wenza izifundo Eze theology etisha washa mission wazokwenza izifundo eze master's degree e Bloomington College of Music eMelika. Wagcotshwa ukuba umpriest weRoma ngomnyaka ka-1964. URuperio ube engumfundisi wakuqala ukungcwatshwa eNational Heroes Acre okuyindawo ebekwamaqhawe esizweni. Imele iStudio 7 niseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Live talk lamuhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu iJackson ye COVID-19 elizweni. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu abalishumi abafileyo abagoqela abantwana abathuminembili abafile engozini yokuchayeka kwemota ebibathwele eMontgomery esigabeni seAlabama kwelemelika izolo yahle yalomatha umlilo. Umthunywa oqakathekileyo kwele North Korea uMnumzana Sung Kim umanyane labamele bamanye amazwe kwele South Korea lakwele Japan edolobheni leSeoul namuhla behlaziya udaba lokwephulwa kwezikondiso zokulungisa izikhali zenuclear ngele North Korea. Kulabavela emazweni awezwekazi le-Afrika abangaba inkulungwane eyodwa abafike esihlengene esibuswa ngele Italy eseLampedusa okungenye yendawo evame ukufikela abadinga ukuchaphela emazweni awe-Europe. Leli nani likhangelele ukuqhubeka liqonga ngalesi sikhathi izwekazi le-Europe liphakathi komkhathi wokutshisa. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bagijimele ngobuningi ngakomunye umuzi wemaphandleni kwele South Africa ngemva kokufunyanwa kwelitshe ebelikhanya lingamanye aligugu. Kodwa iningi lalaba bantu licine licunuka okwamagama ngemva kokuba eziphathamandla kanye lezingcwethi ezibona ngamatshe aligugu sezithe leli litshe kayisilo litshe eliligugu njengedayimana.
Wezempilakahle ukusilela kolwazi ngesifo sehemophilia esibangela ukopha kuchiya abanengi bebhekane lenkinga zokuphazamiseka empilweni zabo. Abanye begcine sebesithi mhlawumbe yikuloywa okudala ingxabano emuleni kanye lokungenelisi ukuzinakekela ngendlela abangafisa ngayo. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngocweleyo.
I-hemophilia yisifo esibangela ukopha emzimbeni womuntu esivame ukuhlasela abesilisa ikakhulu lanxa nje kulehlekane labesifazana abangahlaselwa yiso. Umnumzana Fine Machona ongunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hemophilia Association uthi udubo olukhulu yikusilela kolwazi okuthi abantu bengazwisisi ngalesi simo.
Not most of the people they know about hemophilia. So number one, that's the biggest issue.
Balutshwana abantu abakwaziyo ngehemophilia okusuka kube nzima ukuthi bathole ulwazi loncedo kunye lokuthi sazi ukuthi abantu bangaki abalalesi simo.
Uthi abantu abahlaselwa yihemophilia badinga uncedo lwemithi yokusekela igazi ukuba lenelise ukunquma livale isilonda kumbe lapho umuntu oyabe ewopha khona ebizwa ngokuthi ngama-clotting factors. Umnumzana Ngqobizitha Ndlovu osebenza labalesi simo esigabeni seMandebeleni uthi limithi iqakatheke kakhulu noma bengayitholi ngemfanelo zikhathi zonke.
Uhlupho labantu abalemo esihlangana labo njengabantu abalehemophilia lukhulu kakhulu hemophilia ngoba kulemihlobo emibili. I-hemophilia A eyiyo ehlatshelwa u-factor 8 then sokusiba lo-factor 9 ohlatshwa u-hemophilia B.
Unkosazana Lucy Marowa wenhlanganiso ye-National Blood Service Zimbabwe uthi basebenzelana lenhlanganiso ezigoqela ezikhangela ngalesi simo emhlabeni jikelele lezaselizweni ukuphathisa uzulu kulolu daba.
National Blood Service Zimbabwe, we take the National Hemophilia Program is part of our duties to the nation to help those who need
National Blood Service Zimbabwe sikuthatha njengomlandu wethu njengesizwe ukuba siphathise abale hemophilia abadinga imithi ethile ephathisa kulesi simo.
Uthi lokhu kugoqela ukudinga imithi edingakalayo, ukuyigcina ikuma temperature alungileyo kundawo zabo, ukuyibhadalela umthelo wejuti noma lapha nalaphaya uhulumende evumeza ukuba limithi ingene kungelanhlawulo. ukuyithwala limithi isiya kundawo zonke zelizwe ukuba abantu ababuya lencwadi ezama prescription bayithole kalula. Ethi sikhuluma kanje ikhona eminye esanda kungena elizweni. UNdlovu uthi lesi simo senza kube nzima ukuba umuntu esebenze, ngakho babona kulicebo elihle ukuba umuntu azisebenze.
Ngikhangelele ukuthi uma usebenzela umuntu kulohlupho ngoba uzakwanisa ukuthi love 2 weeks emsebenzini, angeke akuvumile lokho umuntu oyabe uqhatshile. So nxa kade kungaba khona umuntu athi ngaphathisa abantu abale hemophilia kube lama project nje esiwakwanisa ukuthi siwarane sizenzele, ukuzele ukuthi nxa usesibhedlela kumbe ungaphi kumbe kawuzwa kuhle, kube lomunye ozabe ukhangelele project yakho iyabe ihamba. Akufanani lokuthi kube lomunye umuntu ozabe umsebenzile.
AbeZimbabwe Hemophilia Association bathi amalunga abo avame ukulahlekelwa imisebenzi ngenxa yalesi simo, njalo abenelise ukuqhuba imisebenzi enzima. Bengenelisi njalo ngenxa yalesi simo ukuhamba kalula ngemichova, amabhasi lezimota ezithwala uzulu. Abanye babo babikwa sebegula imikhuhlane yengqondo ngoba bekhathazekile emoyeni bengazwisisi umkhuhlane abalawo. Ukuhlolwa igazi ikakhulu nxa kulabanye abemule abalohlupho lokopha ngenye yendlela engenza ukuba umuntu azi ukuba ulaso lesi simo na kumbe hatshi. Kodwa abantu abaningi bagcina besibona ngokopha sebekhulile. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuba abantwana abaziwayo ukuba balaso lesi sifo kumele bevikelwe, bengabi eseduzane lezinto ezingaba yingozi ezingabasika, okufana labo ngqamu, amareza, izigelo lokunye. Zithi njalo kumele bagqokiswe ingwani ezibavikela leyo lamaphethi avikela amadolo lezandla, ikakhulu labo abayabe sebegaxa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz kushortwave.
Kukhangelelwe ukuba isidumbu sikamuyi umnumzana Kenneth Kaunda owayengumongameli weZambia obhubhe ngeviki ephelileyo sizahanjiswa kuzulu ezabelweni zonke engekangcwatshwa mhlaka 7 ngoNtulikazi. Baningi abagoqela abekuviyo leZipra abancoma imisebenzi kamnumzana Kaunda. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Uhulumende wakweZambia ubika ukuthi isidumbu sikaKaunda sikhangelelwe ukuba sizathwalelwa ezabelweni ezilithumi lapho abantu abazakhalela khona umndeni wakhe. Kungeziwa konke lokhu uzangcwatshwa kuviki yakuqala kuNtulikazi. UKaunda wabusa eleZambia kusukela ngomnyaka ka-1961 kusiyafika umnyaka ka-1991. Wasebenza kakhulu lomoyi uJoshua Nkomo owayekhokhela ibandla leZaphu. Abalwa impi yenkululeko belulongwa kuviyo leZipra kweleZambia bayincoma kakhulu imisebenzi kaKaunda. Baningi abalolongwa ekusebenziseni izikhali bekweleZambia ngesikhathi sempi yenkululeko. Iningi labo babesekela ibandla leZaphu. Kulabanye njalo bagcina besuka kubutho leZipra sebelolongiwe bayangena kweleZanla elaliphansi kwebandla leZanu. UMnumzana Romanyati ngomunye wabaqala ulolongwa eZambia.
Ngiyakhumbula ngisuka lapha ngibaleka befuna ukungifaka ejele. Ngasuka lapha ngafika eZambia. Into engayenzayo ngadinga abantu bakaKaunda, abantu beyunipi. Wanginceda kakhulu, wangifaka ebhasini eyayivele incedisa abantu asuke eRhodesia besiye eTanzania.
Unyathi uthi uKaunda waphendla indlela yokusebenzisa izikhali ebambisana noAbraham Kiwane, uSikhweli Moyo, uThomas Ngwenya, uDumiso Dabengwa labanye.
Wasofuna ukubona ngaye kuluwa la mabhomu lapha. UNkomo esevumula ukubana kusilwe la mabhomu izikhali zingene. UNkomo wathi kuKaunda, kungaba njani Kaunda sesifuna ukubana ngilontshe i-armed struggle? Kaunda athi hayi, ngizakukhangelela kulabantu abavele eZimbabwe lapha. Amen. kodwa ukhona engimthembileyo ungakwenzela kuhle. Ngizakutshela ungakhuluma laye. Namanje uKaunda wamdinga umuntu wamthola. Wathola Abraham Kiwane. UNkiwane-ke wayesesebenzile osemnika yena. That was 1962. UNkiwane wayesemukela izikhali ezivele eTanganyika. Lezi zikhali zazivele
omunye njalo esixoxelayo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni umnumzana Mark Mbayiwa owalwa impi yenkululeko uthi uKaunda wasebenza kakhulu loba nje abamhlophe babebhomba indawo zonke kwele Zambia.
Ukusinceda lanxa kwakunzima kutheni, wayengumuntu esayesilaye esincedisa ngayo yonke into. Ukugcina liberation movement inyo elizweni lakhe was not a joke, because abantu beZambia they lost eventually everything. He rotated government. He bombed throughout the day. It made people not to believe in Kaunda.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mkhululi Zulu, laye owalwa impi yenkululeko.
Kondwa kwezinkamba ayibi lempilo kankomo ekhuthwa kuliwa sibili, ilizwe lakhe laba yi-battle ground. Amanye ama-president noma lawo kuthiwa ngama-giant bala ukugcina ezinhlanganiso zenkululeko. Bathi abafuni ukuthi kulwelwe kumbe abalweli benkululeko belwe besuke emazweni abo. Yena wala kuphela. Lakathi sikhonapha sesizokhuluma ngokuthi ukuthi ubani sasonke kuma-trenches bengazange bavume ukuthi bahlale labanye abantu ababesalwela inkululeko njenge-ANC yathathe ekugcineni emuva. Kuthi uKaunda nazange abe le ndaba lo. Babetshaya amabhulu kodwa nazange ayekele kwaze kwaba sekugcineni.
Ukhangelelwe ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uza kuya emngcwabeni kaKaunda. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Du.
Kwezemidlalo, wayengumdlali weqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi uKyle Jervis uthi ukulimala lokugula kumenze wacabanga ngekusasa lakhe lemuli yakhe, yikho esethethe umhlala phansi. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UJervis oleminyaka yokuzalwa ngamatshumi amathathu lambili ukhuphe umbiko ensukwini ezedluleyo esithi usetshiya udlala umdlalo kakhilikithi loba nje ubesesilile kumikhuhlane emithathu eke yamhlasela ekuqaleni komnyaka.
Ngemva kokungabi leqiniso lokuthi ngizaphenduka ngidlale yini ngesikhathi ngilimele iqolo ngiphinde ngagula. Ngokubili lokhu kungenze ngacabanga ngempilo yami nxa ngingasengumdlali womdlalo kakhilikithi. Ngilemulo kumele ngiyinakakele, njalo bengivele ngikwazi ukuthi kangisuke ngidlale kokuphela, yikho bese kumele ngicabange amasu okuziphilisa lemuli yami. Akusikho ukuthi ngibone angani angeke ngiphinde ngenelise futhi ukudlala kuzinga laphezulu, kodwa udaba lusekuthini umcabango wami usekulungiseleleni ikusasa lami.
Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi kumethusile ukuthiya kukaJarvis ngoba ubesadingakala kuqembu leZimbabwe.
Uye-ke kade sikhayele ukuthi usethenjiwe khonapha eZimbabwe, kulabo abaseleke ade bemdinga kakhulu. Kodwa lanxa ukhangela i-age yakhe-ke, i-age lana yokuthi emdlalweni we-cricket yikho umuntu abe sekuprime yakhe khonaphana bo-32, kuyabe kusitsho ukuthi-ke isikhathi lapho kade sokufuze-ke emdlalweni we-cricket sengumuntu osethenjiwe kakhulu. Kodwa-ke ngokuretire kwakhe kusho ukuthi sekuyi-big blow kuZimbabwe cricket.
UJarvis ulimale iqolo ekuqaleni kwanyakenye idlalela iqembu lesizwe lidlala lele Sri Lanka, waqeda umnyaka wonke engadlali. Kuthe kuqala lonyaka wahlaselwa umkhuhlane we-COVID-19, wabanjwa umkhuhlane woqhuqho, waphinda njalo waba lomkhuhlane obangelwa yimikhaza i-tick fever ngesilungu. Lo mdlali uqale ukudlalela iqembu lesizwe ngomnyaka ka-2009, njalo udlale ama-test alitshumi lantathu, ama-ODI zangamatshumi mane lathoba mune munye kanye le midlalo ye-2020 engamatshumi amabili lambili. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ikhansili yakoBulawayo yethule isaziso sokuveza ukuba yiwaphi amakliniki lezibhedlela ezizabe zihlaba ijekiseni yokumelana le-COVID-19 kwabaqalayo lasebehlaba esibili. Inhlanganiso ezimela amalungelo abantwana lababalisi zikhuthaza uhulumende ukuthi engavuli izikolo ngeviki ezayo njengalokho obekuhleliwe ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngekhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.